tisendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zisobo, siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Ngali chona njani zulukandaba mthokazi omuhle olamukela emsakazweni we Studio 7 ngomgqibelo mhla ka 15 Hlangula 2019 ngo Chris Gande. Endabeni zethu lamhlanje, umongameli Emmerson Mnangagwa uveza unkosikazi Grace Mugabe njengomhuquluzi wenotho olamaplazi alithumi lasikhombisa.
Ebekhuluma nje ichitha isikhathi yikho nje simuze compare ke ibhondi lama-regional currencies ukuthi ayibhondi lamandla.
Umkhokheli we-MDC Mnumzana Nelson Chamisa namhla ukhuthaze amalunga ebandla lakhe ukuthi amukele abantu.
Akilamandla ukukhuluma ngalokhu, kodwa kukuliqiniso ludaba lwahanjiswa kudala emthethandaba.
Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni we Studio 7. Umongameli Emmerson Mnangagwa uveze unkosikazi Grace Mugabe njengomhuquluzi wenotho olamaplazi alithumi lasikhombisa. Ekhuluma lomsakazo weCapitalk FM eHarare izolo, uMnangagwa uthe uhulumende uphakathi kokucwayisisa amathola amaplazi amanengi ngenjongo yokwaba kutsha. uMnangagwa uphendule imibuzo eminingi ngendaba ezithiyeneyo. Kwezomnotho uthe leZimbabwe lehluleka ukungena kumanyano weRand Union ukuthi ilizwe lisebenzise imali yohlobo lweRand ngoba lingenelisi ukusuthisa imithetho yokungena ku-union le. Kodwa uMnangagwa uthe imali yohlobo lwe-bond iqinesaka ukwedlula imali yamazwe amaningi kakhulu nxa iqathaniswa le-dollar leMelika. Sixoxe lengcwethi ecubungela ezombusazwe uMnumzana Edwin Dlovu, njalo oyisiphathamandla sebandla le-MDC, ukuze sizwe imbono yakhe ngalolu daba.
Ngizwile nje ukuthi ngumuntu okhuluma esephelele imbono ongelamazano anganceda ilizwe, ngoba yena uthi ibhondi ingcono kulama-regional currencies lakho. Kodwa-ke nxa usubuza ukuthi-ke lanxa irandi liyi-1 is to 14 point something ku-US dollar, kambe abahola imali encane e-South Africa bahola amaranzi amangaki, njalo ukudla lamanye nje ama-services ame njani intengo yayo compared to Zimbabwe? Uzathola ukuthi eZimbabwe ke imali yebo kambe kathiwa i-1 is to 6, 1 is to 8 le-US dollar ibhondi leyo, kodwa izinto ziyadura ngoba abazithege ngebhondi, bazithega ngephayi le-US dollar. Yikho-ke ukukhuluma kwaMnangagwa ukhulume nje njengesothamlilo esivela khatshana le esingaziyo i-economy ukuthi isebenza njani. Kuyatshengisela ukuthi abantu-ke bona ababakhokhelayo kabayazi into abayenzayo, ngoba ukusilinganiso asenzileyo akuhambelani lalokho okwenzakalayo-ke ku-ground.
Ngokuzwa kwakho amazwi kaMnangagwa, ubona ungani ngumuntu othembisayo yini ukuthi kungaba lobungcono, kumbe ngumuntu kade phonga ukukhuluma nje umotshe isikhathi?
Umuntu ophonga ukukhuluma ngoba amacebo uvele kabalawo abantu bezanu-PF. Kabala cebo, kabala ndlela ukuthi i-economy le bangayivuselela njani. Ebekhuluma nje ichitha isikhathi yikho nje simuze compare ke ibhondi lama-regional currencies ukuthi ayibhondi lamandla. Ilamandla kodwa abantu behola malini? Ilamandla izinto ziyimalini ezitolo? Ilamandla ezibhedlela abantu bebhadala malini? Ilamandla amagesi eyimalini? Yizinto okumele zikhangele zona lezo. Ilamandla abantu bevele behola malini? Kumele ukhompare, ukhangele ama-services, ukhangele ama-basic commodities, ukhangele lama-salaries abantu ukuthi bahola malini. Athi kukhuluma nje utshaya iganga njengalokho kwenziwe nguMnangagwa.
Hello, ke ngumnumzana Edwin Dlovu, ingcwethi ecubungela izombusazwe njalo eyisiphathamandla sebandla le-MDC. Ubekhuluma ecingweni le-Studio 7 ekwaBulawayo.
Le Studio 7 esakaza eZimbabwe lisiza siphuma ngapha iVoice of America eseWashington DC.
Ibandla leMDCT elikhokhelwa ngunkosazana Thokozani Khuphe libikwa selise udaba lokwaba imali ephiwa amabandla alamalunga edale lePhalamende lisithi lalo lifuna ingxenye yale imali. Lo nyaka ibandla leMDC Alliance likhokhelwa umnumzana Nelson Chamisa lizaphiwa imali eyizigidi ezintathu lengxenye i-3.5 million. Lokhu kwenzakala umnumzana Chamisa ebonane exoxisana loMakhuphe okwabantu abalobudlelwano obuhle emfeni kakosikazi Bimbayi Tswangirai Jaba eHarare. Sixoxe lomsekeli kanobhala obona ngenhlelo zebandla leMDCT umnumzana Alfred Ncube saqala ngokumbuza ukuthi bahamba njani emfeni yakoTswangirai.
Engingakuthi ngamafitshane ukuthi thina esintwini imfa into ehlonitshwa kakhulu, ngakho ke yikho sihamba silesizotha ngoba umuntu oyakhalela abantu kakhangelelanga ukuthi abe lenzuzo politically or otherwise. Ngosuku lokuqala ayisafika kuhle, sasiya kusihlwa, samukeleka, wangena uDr Khuphe wakhuluma isimboli, sabakhulumisa and kwaba ne-church service yakusihlwa ngoba isidumisala lendlini. Engakunanzelelayo ukuthi kwakulabantu abaningi, lamalunga amanye ama-political parties agoqela abantu be-MDC Alliance, oChino Dimba and others. Okwangidanisa kakhulu ukuthi the following day when we sesisiya e-City Sports Center ngalo kwakubuthanelwe khona okwenzelwa khona umthandazo, okwenzelwa khona iseremoni yonke, amalunga ebandla le-MDC Alliance enginakani ukuthi sebakwenza kwaba ngumkhuba ukuthi ezimfeni lapha bakhangelele ukuthi benze ezepolitiki, kukanti hayi thina esintwini asikhangelelanga ukuthi siye politiki ezimfeni.
Sizwa kuthiwa kukhona okwenzakeleyo.
Wathi kuqanjwa ilizwe likaDr Khuphe baba ngumsindo lokhano okungani bayameyisa, kwaze kwathi umkhokheli wabo Nelson Chamisa wazama ukungenele ukuthi abakhuze laye kwamehlula, wagcina sesithi hayi njengopresident wenqali ngathi ngikhuza ngingalaleli lifuna ngize ngiphile. Engakunanzeka kakhulu ukuthi lo Speaker of Parliament wathethe uyakhuluma laye benza ngokufanayo. So kuyadanisa kakhulu-ke ukuthi ibandla leli selikukhanya lenza kumbe ukuthatha i-advantage of izimfa including umkhokheli wabo. Lingananzelela ngomnyaka ophelileyo sisemfeni yakoTswangirai kubhubheni umnumzana Tswangirai, uDr Khuphe wabhuwa baze bathrethena lokumthisela endlini amalungu ebandla le-MDC Alliance. Kuyadanisa ke lokho ngoba akusongxenye yesintu sakithi. Kunjenje sivela kungcwaba uDr Nicholas Ndebele obesebenzela eGarden House, ungumuntu oyazakalaka kakhulu koBulawayo le Mathebeleleni. Imfa yangkhona ikhutshwe ngendlela esihloniphekayo elesizotha. Kwathunyayelwa abantu baya emangcwabeni, wabekwa, kwadliwa, kwahanjwa. Akuzange kwaba lokuxokozela kulalunga, bekulabantu be-ZANU PF, kulabantu be-MDCT, kulabantu the community members. There was that level of tolerance. Kodwa engakubona koTswangirai, imuli yakoTswangirai hayi kayilacala, kulokhu ngabantu kuyabe kungabona kuyabe kubhadile kumbe kuyabe ngoba nge-first day sasifikile it was calm, nginakanele ukuthi babengananzeleli ukuthi siyabuya. Okukhomba ukuthi ngosuku lwesibili sokuyangcwatshwa kumbe izinkokheli zabo ezahlezi abatshela ukuthi hayi uKhuphe yabe khona kumele limbhuke, kuyayangisa kakhulu lokhuyana, kuyethusa njalo esintwini sakithi. Hayi, I disapprove of that.
Ye, kolunye udaba sizwa kuthiwa selihambise emthethwandaba udaba lokubana imali leyana ephiwa ama-political parties lani liyithole, kuliqiniso yinto?
Angila mandla ukukhuluma ngalokho, kodwa kuliqiniso ludaba lwahanjiswa kudala emthethandaba ngoba nxa usakhumbula abantu be-MDC Alliance last year bathatha imali baze bathatha le ngxenye eyayimele ibe nge-MDCT. Ngakho-ke kulo daba olusemadala emthethandaba olokuthi ingxenye yemali ye MDCT kayibisele leyathathwa ngokungekho emthethweni kayibuyisele kubanikazi. Ngakho ke nginakanela ukuthi unlike last year, communication was sent to the relevant offices lapho kudiscusswa khona imali bayikhipha andibana singasibatshela ukuthi gabachazulule imali ngiphakathi laphakathi benike labo ingxenye yabo. Kukhanya ngani lona ngangithemba baza kubamba ngendlela eyiyo, endlela eqondileyo. So lukhona ludaba lusemthethwandaba.
Alo-ke ngumsekeli kanobhala ubona ngenhlelo zebandla le-MDCT umnumzana Alfred Ncube ebesixoxa la ecingweni ekuvulawayo.
Okay.
Belikwazi na ukuthi iStudio 7 isikhona ekuseni ngo-half past six kusukela ngomvulo kusiya ngolwesihlanu? Lalelani indaba ezimqotho ekuseni lantambama kumagagasi ethu athi 909 medium wave ku-short wave 4930-6065-15460 laku-13860 kilohertz.
Lanxa iningi lisithi umnumzana Bulelani Lobhengula Khumalo nguye inkosi yamaNdebele oqobo, omunye njalo ozithi yinkosi umnumzana Stanley Raphael Khumalo uthi hatshi yena nguye inkosi uqobo lwayo. Ubulelani usebonakale embuthanweni embalwa elizweni laseSouth Africa lapho avezwe khona emphakathini kumbizo enziwe ngempela sonto enkundleni yeBerea Park khonale eJohannesburg obekugcwele khona abantu. Sixoxe lesikhulumeli sikamnumzana Stanley Raphael Khumalo umnumzana Greta Sibanda ukuze sizwe okunengi ngalolu daba.
Hayi, lathi baba sikuzwile lokho ukuthi khona ubulelani ngumntwana esimuzwayo ukuthi lizinyane ubele mbizo kadelayo eSouth Africa nge-weekend edlulileyo. Sikuzwile sibili lokho. Sizwile futhi ukuthi kade othamelwe ngabantu abathile. Eqinisweni baba, thina vele into zonke esizenza kasizenzi sikhangele nje ubulelani, senza lokho okumele sikwenze. Inkosi umzilikazi ikhona, umzilikazi wesibili uRaphael Stanley Khumalo nguye futhi kuphela inkosi eyagcotshwayo ikhona pha ekhaya. Ikho-ke akukho okutshintshileyo ngokuhlangana kukamntwana ubulelani eSouth Africa lezinye izizalwane zalapha komphakathi.
Luhamba njani lona udaba lwenkosi njengoba kukhanya akukaphumeli egcekeni ukuthi kahle kahle inkosi yamaNdebele ngubani?
Akukaphumele egcekeni ebantwini abathile, kodwa amakhosi amaningi asevele sekwazi. Yikho ubona uStanley Raphael Khumalo umzilikazi wesibili ekhanya nxa ungalandela kahle uzabona ukuthi wonke amakhosi kathe sayenza imicimbi avele anxusa yena. Lakathesi kade kulo mcimbi omkhulu kakhulu okade ukhona eSouth Africa khona ngale nge-weekend yona le lapha yena akade khona ubulelane ekhuluma labantu izizalwane zakomthwakazi. Umzilikazi wesibili ubenxusiwe kumcimbi omkhulu wamakhosi okade ukhokhelwa nguhadebe owe-Revelation Churches lapho kade kubuye khona umama lo we-South Korea umuntu. Ubethumele i-envoy yakhe, isithunywa sakhe esiqakathekileyo ubaba uMkhaphinyana. Ubekhona ngale. Inkosi iyayenxusiwe, inkosi yathi hayi yona isoze ngoba iphakathi kweminye imisebenzi. Yahambisa uMkhaphinyana nge-weekend kanade khona amakhosi wonke kathesi nxa esenza imicimbi yawo anxusa umzilikazi wesibili okutshengisa ukuthi umzilikazi wesibili yiyo inkosi esibhekwa ngamanye amakhosi.
Alo-ke ngumnumzana Greta Sibanda isikhulumeli sikamnumzana Stanley Raphael Khumalo owesendo lakwamzilikazi ubexoxa ecingweni le-Studio 7 ekwabulawayo. Siyadibana njalo kuhlelo liphuma lendaba litshona lendaba. Lamhlanje sixoxa lomholi wesibhedlela sempilo Central Hospital kobulawayo uDokotela Solwayo Ngwenya. wakuqala ngiyakwamukela kuhle.
Hayi ngiyabonga, ngibingelela abasebenzi.
Yeah, hayi sibongile kakhulu ukusiphalela ithuba. Ungasitshela ukuthi kunjani ezibhedlela lezi nsuku?
Hayi mina esibhedlela ngakhuluma ngesibhedlela ezisebenza ngisempilo. Hayi kungani kuba ngcono, uhulumende uyathumela imithi. Lokhu kuthiwa ngama-drugs and medicines. Hayi kuyabuya sibili National Pharmaceutical Company of Zimbabwe kuthiwa yi-NATPHARM. So ngomumo embona ngakho kule indlela abayabisa ngayo imithi, xa bengakhulube bebethiya phambili bebisa imithi, izinto zingaba ngcono.
Siyabona ukubana umumo ungani unzimanyana ekakhulu kulabo ababe befuna ukuzoyelatshwa khonapho. Kuhamba njani, libaphatha njani abantu? Asithi ubuyile umuntu kuzoyelatshwa engela mali, kuhamba njani?
Akokuqala kumele ngikhulume ukuthi uhulumende seyenze imizamo eminingi ukuzama ukunceda abantu. Okokuqala ukuthi abantwana bonke aba-under 5 labadala aba-more than 65 years old ababhadali esibhedlela bayelatshwa mahhala. Kuzobuya njalo wathi amama abazithweleyo labo babeletha bengabhadali lutho e-free maternity service. Kuzokuthi njalo wabuya wathi hayi igazi, ama-blood transfusion, hayi abantu bayaphiwa igazi mahhala. Wazokuthi njalo abagulayo ama-kidneys, i-renal disease, wathi hayi i-dialysis layo njalo free. So into zonke lezi engizikhulumileyo hayi ziyanceda kakhulu ebantwini. Njengesibhedlela sabantu empilo, nxa kuwukuthi kulo muntu esileka ukubhadala, hayi kuyakhulunywa nge-social welfare, umuntu ayelatshwa, akula muntu oxotshwayo.
Yes, ibudaba lona lolo olwegazi, umumo wakhona umi njani? Liyatholakala yini, abantu bayabuya ukuzolipha?
Igazi vele liyahlupha indawo zonke, kodwa hayi abantu kulabantu vele abaziwayo kuthiwa ngama-donors. Abantu lokhu bedonate njalo lanxa isikolo nxa zivuliwe kunje, bathatha kakhulu ebantwaneni besikolo, ama-donors ngabantwana besikolo. Khathesi hayi endaweni yegazi akula nkinga ekhona.
Siyasizwe ukuthi nxa umuntu esiyelatshwa uyamele abhadale imali, kodwa lona igazi abantu babe beliphe kungelambhadalo, kuhamba njani khona?
Hayi lokho akula muntu obhadalisa igazi engaka okuthiwa akabhadali igazi. Igazi free, igazi uhulumende ngikhulumile ukuthi wafaka sibili izimali thile ngokuthatha imali eyawakuthiwa ithatha kuma-airtime, i-health levy fund. Hayi lapha endaweni zegazi hayi uhulumende esejovile sibili.
Yeke sikhangele kudaba lokubhadala lapha. Siyasizwe abanye kakhulu omama ababe bekhululekile bethiwa bona nxa engabhadalanga kasoze avunyelwe ukuphuma esibhedlela. Kuyetholakala yini esibhedlela sakho la?
Hayi lokho into ezazenzakala kudala. Thina okwakathisa hayi akula nto enjalo, njengoba uhulumende vele esethe umuntu wonke ozobeletha akabhadali, akula muntu okufakayo endlini engabhadalanga.
Ubona odokotela labongi labongikazi bayenela yini elilabo esibhedlela la?
Hayi into kumele uyikhangele vele lapho kuthiwa ama-third world countries, ama-health workers odokotela labomongikazi abeke babe bayenela, ngoba ngabantu ba-skilled banzima ukuthi batholakala, abanye babe bephuma besiya kwezinye indawo. Kodwa labesilabo hayi bayenelisakathi, nxa kungayezakala ukuthi ubalokuthi uhulumende asiphi abanye, hayi singakwemukela. Bavele bayafunakala, bahlala besimekala umhlaba wonke jikelele omongikazi labodokotela.
Hayi kuyezwakala, isikhathi sesingasavumi. Ungavalelisa abalaleli?
Ngiyanivalelisa abantu bakithi Mahlabezu, sizabe sikhona sikhangelana khona apha elizweni. Ngiyabonga.
Hayi lathi sibonge, ube lobusuku obuhle.
Alright.
Lo-ke ngudokotela Solwayo Ngwenya, umholi wesibhedlela seMpilo Central Hospital koBulawayo, ebesixoxa laye kuhlelo Liphuma Lendaba, Litshona Lendaba. Lilalele emsakazweni weStudio 7, sisakaza singapha eWashington DC.
Siyalamukela kwezithathelane labesifazana, lilami uSithandekile Mhlanga. Namhla sixoxa loNkosazana Debra Mkasa, isiphathamandla senhlanganiso yeBulawayo Vendors and Traders Association. esichasisela ngokuthi amalunga enhlanganiso le asebenza njani ngesikhathi isimo somnotho welizwe simikubi.
Njengebulawayo zendaza zasosesini sibe lohlelo lamasakhoni ukuthi bethayelana izimali besinde bebolekisane bodwa, sinanzelela ukuthi kathe sivini lamabhenki sakula mali. So esikwenzayo sabagrupha ngama-group made of 10 or 20, then sebethaya-ke imali abangathi bayenelisa then sebebolekisana for ukuthi behoda. But ngendlela esikubona ngakho asisathayi i-RTGS leyi njengobana ihlala ivuka namhla ingokunye kusasingokunye. So sesivumelana ukuthi si-adopte wona la ama-currency amanye amazwe njengama-rand lama-USA. So umuntu nxa ele imali yakhe uyahamba eyitshintsha wherever kumbe o-black market ebuye sechaya kule rand, yiye sibona engathi yiye esebenzayo ukuze bekwanise ukuthi kungoku. Then ngalokho ukuthi kulama amaswayiti lama-ecoface sesibona ukuthi vele noma singaze sithathe iswayiti noma i-ecoface kuba nzima ukuthi vele uyayithatha uyayitshintsha ngapho ukuthi ithole ikeshi. So abantu bathele nzima la, sesithengisa sifuna yona leyo cash ngokwayo ngoba sikwazi ukuthi ngingasuka lapha sisusuya ku-black market yezinto.
Lapho thi liyatshayelana khona utsho njengamalunga wodwa?
Yes, sikhonside amalunga wodwa, sibagrupile ngamawadi ngamawadi, abanye sabafaka ngama-10 ngama-20 according to ngokuzuza kwabo. So find ukuthi khona like for example e-Cardi Park ine-membership yabomama abaningi abangafika about 150 to 160. So babuya namadola i-visit which is bangena every Wednesday of the week. So babuya namadola at the end of the day kuzuthi bayasebekholekthe about 150 to 160 RTGS. Then imali liyana isithi sitewa maybe kubantu abangu-5 or 10, it depends ngokuthi iyabe igroup ewoda amatamatisi kumbe niyigroup ehamba kuku-cross border. So nxa sebeyisteyile liyana mali sebegijima beseya ngako-black market beseyajinsha, yofanele ukuthi ngxenye ithi muntu uqina maybe ithona 300-400 rand. So yikho abakwenzayo. Then sibe sesiba namanye amagrupu angathi malutshwane laba abangathi baqinile bathe batelane ukuthi hhayi sibuya once a week kumbe once in 2 weeks sithole ama-100 rand sebechaya-ke leyo mali. Ngiyakhumbula kube lenye igrupu abashayile last week banike 2 people ama-500 rand.
Abantu nxa sebethenga-ke
i-ecocase njengoba nazo sengikhulumile kathi sivela kusela muntu oyivumayo ezezenda ukuyiyamukela, ngoba ungayiyamukela kunzima ukuthi uzayitshintsha ngaphi, uyathatha ngaphi i-hard cash. So phandle lapho abantu vele abayibo abasithengelayo bathele nzima, asisavumi vele o-ecocase laboswayiti. Sesibeke eceleni okungamani yokuyithina konokwana lamafoni sesibeke eceleni, sesifuna yona i-cash ngoba nxa uthele i-cash uyakwazi ukuyanegotiata lo tshintshayo bona laba aba-black market usuthola kuyimali yaphani ukuze ukuthi lami ngikwane futhi futhi ngiyowoda. Youfind ukuthi even nema-market esiwoda khona ama-vegetables ama-fruit sometimes uyethu ufika uthole imoto isithi khona mina ngodisa ngerandi. Uma ngabe the reason isu engiyizileyo namhla ukuthi bake balanda enye i-market lokhuzeni sabavelela ngapha emgozi kade besithi khona kabafuni i-RTGS bafuna amarandi kumbe nama-US dollars. So impilo yakhona isinzima kakhulu shwa elizweni leZimbabwe. Angazi ukuthi shwa awubhesikeni i-government vele ikubone.
Kodwa ama-RTGS lokho eliwamukela?
Ama-RTGS yes lokhu seyamukela and ungamukela vela uhlale lawo 2 days endlini. Kumele ukuthi vele ntamba amanqane thayisa so ngize ngigijime ukuthi ngize ngigijime ngibhodabhode ngize ngiyisini ungangcono ngilale endlini ngibe i-50 rand yami ngibenokuyisengiyo.
Leyo-ke kuyingxoxo lo nkosazana Debra Mkasa, isiphathamandla sebulawayo Vendors and Traders Association. Olivalelisayo ngusithandekile Mhlanga, ngikhonapha e-Washington DC.
Ingoma kamhlabeleli wengoma zohlobo lwe-Zim Dancehall uTalky Vibes ethi yona amantombazana ebhinga ahamba ebhunyumunyu engezelelwa ubuhle yizigqoko. Isithiwe nguhulumende mpela lingoma iyeyisa amadonga ebhinga ngakho akumelanga idlalwe emsakazweni kahulumende. Kodwa yena uTalky Vibes uthi ingoma yakhe ayeyisi abantu bebhinga kodwa incoma amantombazana la ngobuhle bawo. Sixoxe lomela ibhinga North edalela eParliament umnumzana Prince Dubeko Sibanda onguye owethulela uhulumende isicelo sokuvimba lingoma emsakazweni kahulumende.
Gagara binga jange wakashama yiwe yiwe I have been with amuna na kare kuda pendumbi my inumbi na muna na kare kuda pendumbi my have been with amuna kiske
wapara singo mane abantu abangabo mama abaningi abazalwa ebhinga behlala ebhinga bebehlala kwamanye amazwe batshengisa ukukhonona kakhulu ukuthi khona ingoma leyana yayingani bakhangelela phansi ibabona njengabantu abangenasithunzi bazizwa bengabantu ababekhitshwe isithunzi ngengoma yena leyana. So ngenxa yakho lokho okwenzakalayo ke mina ngagcina sebekomplainekile ngagcina lani sengisiyafaka i-complaint ku-Broadcasting Authority of Zimbabwe ukuthi hhayi ingoma le kukhanya ngani iyaphambanisa amalungelo abanye be. So ke mina ngiyibona njani so kusho ukuthi i-Broadcasting Authority of Zimbabwe layo sithatha nje amanyathela okuthi ingoma le ingathathayo emsakazo.
Kodwa ke yena uMaitaya uthi nxa eyihlabela ingoma le ayisikho ukuthi uyacothoza, uthi yena uyapha njengomzekeliso nje kuphela, injongo yakhe engasoyokucothoza. Uthini?
Yes, ngabe kunjalo ukuthi yena wayengelanjongo enjalo, kodwa impumela yamazwi akhe nxa izwakala ngabanye abantu izwakala ingani idinga ukweyisa nokukhethisa abanye abantu. So yikho okuqakathekileyo, yena angabe wayengelanjongo naleyo kodwa impumela yamazwi akhe ikhetha isiba yihlamba siba iba yikuthuka abanye abantu. So ke bona ngani ngaphandle kokubana lo ozwa ethumiwe engavuzwa njalo ukuqasisa kwakhe ambona ukuthi mina ngasinceda ngayo.
Bakhona njalo abanye abangathi okwenzakeleyo lokhu ukuthi ingoma le igcine ingasatshaywa emsakazweni kufana lalokhu okuthiwa ngesilungu i-censorship, okokuvalela amazwi abantu ababe befuna ukwakhuluma okusenhlizweni zabo.
Angikwazi njalo yabona ukuthi i-censorship yona ngokwayo mina ngithatha kusitsho ukuthi uhulumende nguye othi yena hhayi wena senguvalela ukuthi amazwi akho angadlalayo kungela any bakhamuzi kungela any citizen of that country esuke yafaka i-complaint lapho kuba civil censorship. Kodwa kulesi sikhathi sikhuluma ngento yokuthi khona kwaba lama-citizens acomplainayo ukuthi hhayi lokhu okwenzakeleyo ingoma leyo ehlatshelwayo thina iyasiphambanisa. So ngingazi-ke khonapho ukuthi i-state kuyakekufuza ukuthi yenze njani nxa kuyukuthi kube nomunye othiyena ilungelo lami lapha liphanjanisiwe. Kwakufuza ukuthi benze njani bethule kuphela bethi kurayit lo-ke oyake efake complain ebese sizwa njani. Uyabona kukabili so nxa ngikukhangela mina ngibona kuyukuthi kungathiwa civil censorship but at the end of the day no kulo muntu othi hhayi bakithi ngingaziwe ngamazwi abemhlabeni. So ke kuyabe sekudinga ukuthi kube le some kind of ibalance.
I have a good
Iyo ke ingoma esidale inkulumo, ingoma kaTalky Vibes ethi yona Binga. Isigqibela ke uhlelo lwethu lwalamhlanje. Igama lami nguChris Gande, asidibaneni njalo kusasa. Kusasa ngiyaba ngikhona ke ngomvulo ekuseni, sasa ke liyaba lilo Gibbs kumbe untungameli, hhayi thina sidibaneni nge Monday morning. Igama lami nguChris Gande, lilayo.